siyabonga Grace lichona njani izulu kandaba yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 ngontulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Maso kubonakala umlingiswa ongu Jonathan Moyo naye ebonakala ekhona entweni le usuka kube thuse ngoba bayamazi ukuthi unamandla angakanani okwenza izinto ezithile mangakhetha ukuzenza.
Amapolisa eHarare yabuzisisa umphathi ntambo ezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngodaba Galo utsibiza ngokuthi ngubaba Jokwa enkundleni yobulenjini be-Facebook.
Yenza labo abacabanga ukuthi usebenza lamazwe angaphandle kwelizwe bakholwe lokhu kukhulunywa yiZANU-PF ukuthi i-MDCT isebenza le-Britain ne-America ukukhipha umbuso weZANU-PF. Amazwi kaTsvangirai ayingozi kakhulu.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uxwayisa amazwe akumanyano we-European Union ukuthi angaze agijimela ukudlelana lohulumende weZimbabwe kungela nguquko ekhanyayo kwezombusazwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi zamukela ngenjabulo uhlelo olusungulwe nguhulumende manye nenhlanganiso ye-UNICEF lokuthi ababalisi bengezelele imfundo yabo. Olu Teacher Capacity Development Program.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapolisa eHarare abuzisise umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngodaba lukalowo ozibiza ngokuthi ngubaba Jokwa enkundleni yobulenjini be-Facebook. Igqwetha likaMoyo umnumzana Terence Hussein utshele Studio 7 ukuthi uMoyo ubizwe enkambeni yeHarare Central Police Station eHarare okwehola elilodwa lapho abuzisiswe ngobudlelwano bakhe lomhleli wephephandaba le-The Sunday Mail umnumzana Edmund Kuzayi. UKuzayi ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokuba nguye ubaba Jokwa wasesithi wayecelwe nguMoyo ukuthi aphathise ukudinga lomuntu osetshanise amakhanda inkokheli yeZANU-PF ngemfihlo yaleli bandla ayichaya kuFacebook. UMoyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi yena kazilutho ngobaba Jokwa wengezelela ukuthi ukuzibiza kwakhe emapholiseni kutshengisa sobala ukuthi kulandelwa umthetho elizweni. UMoyo kunye lo mnumzana Hussein balile ukuveza ukuthi kuyini okubuzwe uMoyo ngamapholisa. UMoyo yena uthe ubephathisa amapholisa nje kuphela athi ukuthi ubebotshiwe. Kodwa ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla leZANU-PF.
Indaba yakhona singathi ithanda ukulumela ngoba sekukhona isikhathi eside belokhu beyilandelela bedobha abantu ngamunye ngamunye bebaphosela emajele. Yikho ke uma sebeze baba nesibindi sokuthi baqonde umuntu ongumilisa naye bambuze ngezinto ezinjengalezi kusho ukuthi indaba esingathi sithanda ukubanzi. Ngeke simangale ma ungezwa kuthiwa kukhona okuthile okumehleleyo okugoqela lokulahlekelwa isikhundla ngoba ngeke izinja zinikelwe ukuthi ziyoluma inkomo yomnikazi uma umnikazi wazo engabanga nguye othi kazenze lokho. So benza kanje nje ngoba bathola imvumo kwabakhulu phezulu khona lenqongweni.
Lona lolu daba kathi nxa silukhangele olubona njani olukababa Jokwa lolu oJonathan Moyo baphongu nindwa njengamafutha enguluba bangayidlanga?
Okuqala nje yikuthi ngokubona kwami izinto ezazikhitshwa nguloyana ubaba ku-Facebook yakhe izinto mpela ezazibucayi zithinta ingaphakathi yeZANU. Into kuyona iyabethusa kakhulu ukuthi kukhona umuntu owazi izinto ezinje asezisusa azikhiphela uZulu. Kodwa ke okunye okukhona ngaphakathi okuyindikimba yikuthi kulo mbango lokhona ebandleni leZANU-PF oqondane lokuthi ngubani ozolandela ubani elame ubani esikhundleni esithile. Konke lokhu kusuka kubandakanyane lakhona lokhu ukuthungathana kudingwa ukuthi ngubani ongaba ngumthakathi. Yikho ke kodwa uma ukubheka nje khona akusinto emangalisayo emehlweni kaZulu, kodwa ke bona abantu bezani ngokuzazi kwabo nangezinto ezakhitshwa laphana, ukunuka kwamakhwapha abo yinto mpela engabaphathanga kahle. Basuke ke bayibophezele naliyani yakudala ngo-2005 asetsholosho declaration, and maso kubonakala umlingiswa onguJonathan Moyo naye ebonakala ekhona entweni le usuka kube thuse ngoba bayamazi ukuthi unamandla angakanani okwenza izinto ezithile mangakhetha ukuzenza.
Umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uxwayise amazwe akumanyano we-European Union ukuthi angaze agijimela ukudlelana lohulumende weZimbabwe kungela nguquko ekhanyayo kwezombusazwe. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Chatham House kweleBhilithane, uTsvangirai uthe kusakunengo okumele kwenziwe ukuze kube lo mbuso okhululekileyo elizweni okugoqela ukulandelwa kwesisekelo sombuso ngokugcweleyo kanye lokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho. Ngalokho uTsvangirai uthe amazwe aku-EU kumele abandezele uhulumende kamongameli Mugabe ukuthi alandele umbuso wentando yabaningi njalo efake imithetho ezakwenza ukhetho luka-2018 luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Tsvangirai usole uhulumende weZANU-PF esithi sehlulekile ukulungisisa umnotho. Wengeze wathi abakwamanye amazwe kumele bangenele bakhuthaze inkulumo phakathi kweZANU-PF, iMDC lamanye amabandla kanye loZulu nje jikelele ukuze kulungisiswe ubunzima obukhona. Ukuhlaziya amazwi kaTsvangirai sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Amazwi la engabe ngatshengisi ukuhlakanipha ikakhulu eceleni le-MDCT. Isizathu ngesokuthi indaba zama-democratic reforms lezi kakhulu zikhangelelwe ukuthi azingenelwa ngabantu bangaphandle, zikhangelelwe ukuthi yizinto zabantu bangekhaya. Ingozi ebakhona ukuthi uma engaphuma phandle kwelizwe akhulume izinto ezinjalo, yenza laba abacabanga ukuthi usebenza lamazwe angaphandle kwelizwe bakholwe lokhu kukhulunywa eZANU-PF ukuthi i-MDCT isebenza le-Britain ne-America ukukhipha umbuso weZANU-PF. Amazwi kaTsvangirai ayingozi kakhulu kungenxa yokuthi amtshengisa njengomuntu ofuna ukusebenza labantu bangaphandle elwisana labantu bomndeni.
Uthi njalo uTsvangirai abakwamanye amazwe kumele baqonqosele njalo baphehle inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC kanye lesizalwane zeZimbabwe nje jikelele kukhulunyiswane ngobunzima obukhona kathesi. Uthini ngalokho?
Kuyamangalisa ukuthi umnumzana Tsvangirai usefuna njalo ukuthi kubanjiswane leZANU-PF ngemva kokuba sike sabona le iprocess ekade ihanjelwa phambili iSADC ukuthi bangenile ku-GNU le edlulileyo. Asizange sayibona imiphumela omuhle, siwabona ngama-results. Umuntu sengazibuza ukuthi osokutshintshile manje kuyini, asekubonile uTsvangirai acabanga ukuthi i-government of national unity or ama-talks amatsha aza kuxazulula. Sekubonakele ngaphambilini ukuthi bake basebenza leZANU-PF yabanqoba. Esengibona ngathi okwamanje bekudingeka ukuthi uTsvangirai adinge amanye amasu atsha, hhayi lawa akhadeleyo, la masu amadala asehluleke ukusebenza.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingcwethi kwezemfundo kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezemukele ngokuthokoza uhlelo olusungulwe ngukhulumende emanyene lenhlanganiso ye-UNICEF oluvulwe ngokusemthethweni ngumongameli Robert Mugabe izolo eHarare olokuthi ababalisi bengezelele imfundo yabo olwe-Teacher Capacity Development Program. Inhlanganiso lezi siqoqela iPTUZ, iZimta kanye leTeachers Union of Zimbabwe njalo zigcizelela ukuthi kufanele uhulumende asebenze lazo ukunanzelela ukuthi uhlelo lolu luyaphumelela. Uhlelo lolu luzaqhutshwa emakolishini emfundo ephezulu akhethiweyo njalo lugoqela izifundo zesamu, indimi ezikhulunywa elizweni kanye lemitshina yakulezi nsuku eye-technology. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, yena ogcizelela ukuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuya ngokuthi kwenziwa njani. You see, you need ufuna amatitshala alolwazi, amatitshala azwisisayo abazathatha ulwazi lolu baluphe abantwana. Uhlupho lwakhathesi ukuthi amaningi amatitshala kawalalo ulwazi. Yikho ke nxa bengaphiwa lolo lwazi, these necessary skills, kungaba kuhle ukuthi amatitshala baconcentrate ezifundweni bathiye umsebenzi wabo ngoba befunda. Azi ukuthi kungaba yikho yini ngoba kuvele kuyenzeka lakhathesi ukuthi amanye ngenza i-private study bayafunda befundisa. This will be not much different from what is happening. Nxa iprogram yakho izaphumelela, ihlelwe kuhle, bafundiswe sibili, bazuze lolo lwazi, kungaba kuhle ngoba kuzanceda ukuthuthukisa imfundo.
Kodwa bona-ke ababalisi njengoba lokhu bekhala ngeholo lokuthi bafuna ukungezelelwa imali.
Lokho singathi mhlawumbe useceleni kwalokho esikuthiwe, kodwa-ke iholo liqiniso ukuthi basebunzimela. Ngikhole ukuthi bayaphumelela ukugcwalisa iziswelo zezimuli zabo ukuthi bakhale ngemali yokwengezelelwa iholo. Kufanele kube yinto uhulumente ayicabangayo ayilungise. Sithemba ukuthi uhulumente uzakukhangela ukuthi kathi phela sebelolwazi lo msebenzi wabo usuzaphumelela abengezelele. Kodwa-ke besifisa sibili ukuthi ngawo uhulumende uyakhumbula ubunzima amatitshala abalawo abengezelele, ikakhulu nxa belolwazi olwaneleyo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini, kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467, ngizaphinda njalo 27 105 916 467, kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338, labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, i-SAFAIDS, unkosazana Lois Chingando, uthi kulenhlelo ezimbalwa ezenziwa eZimbabwe ezokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ezikhanya ziphumelela hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Lezi nhlelo zigoqela uhlelo lokuvimba ukuthelelwa kosane igciwane ngunina lapho ezithwelela lapho sebeletha. Lokho kuphume emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya ngomkhuhlane wengculaza ogqitshwe namhlanje eMelbourne kwele Australia owe-20th International AIDS Conference.
Nxa sikhangele iZimbabwe kutholakala ukuthi singathi siyaphumelela kakhulu uma programs awe PMTCT. Lawa ilawa ama program avikela umama oyabe elomkhusane ukuthi angaze anikeza umntanakhe nxa ngesikhathi sokubeletha angazalwa elomkhusane. Lawa ma-program siyathola ukuthi iZimbabwe iphambili kakhulu ngoba lathi sesikhuluma ngale esithi yona i-option B plus le-option B plus M. Okutsho ukuthi umama nxa engazithwala engayabhalisa khonapho ahlakhangela ukuthi ulegcikane yini, engatholakala elegcikane ahle afakwe kumaphilisi, umntwana laye athe zalwa laye afakwe kumaphilisi, lo baba laye afakwe kumaphilisi, utholakala ukuthi hhayi siyaphumelela kakhulu kule program. Kodwa asikafiki lapho esithanda ukuthi angabe siyafika khona, ngoba phela nxa sisithi sesifumelele kumele sifike ku-100%. Thina asikafiki khonapho. Okwenza ukuthi singafiki ku-100% ikuthi silabanye omama abalokhu bengavuli ukuzobhalisa nxa besithwele. Njalo silabomama abathi nanxa umuntu ebelethele ekliniki engahamba lo mntwana akasaphenduki ku-6 weeks. Khonoko kuyenza ukuthi sehluleke ukuthi sibabambe omama labo labantwana labo ukuthi sibafake ku-treatment. Kodwa hhayi kukhanye ukuthi besiqenywa sibili nge-program yethu le e-PMCCT.
Lo bekungumqondisi wenhlanganiso i-SAFE AIDS unkosazana Lois Chingando obekhuluma ecingweni le-Studio 7 kwele Australia.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Namuhla-ke ku-live talk siyabe sikhangela udaba lokuthi uhlangothi lokubuthanisa imali elizweni olwezimra solufuna ukuhlawulisa abaphila ngokuthengisa impahla umthelo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Lamhlanje kuhlelo Woza Friday silethulela ingxoxo intatheli izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji ayenze lo mculi wengoma zomdumo wokholo uQuiet Ncube, yena olilunga leqembu elizibiza ngokuthi yi-National Gospel elicula lise-South Africa.
Ingoma evule uhlelo lwanamhlanje lwoza Friday ngethiwa kwaleli dwala yona itholakala kudlalade elisanda kuphekwa liqembu le The Nation Gospel elithiwa Our Testimony. Umkhokheli waleli qembu uQuiet Ncube oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lanhlanu uthi leli dlalade yibufakazi bezibusiso abazithwele ngemva kokwenelisa ukuhlala bebambene bengamalunga aleli qembu.
Hayi, testimony le sikahle kahle ukuthi sesihambele iminyaka ethize yonke le from 1919 si-group. Singahlukananga siloke sinjalo. Sibonga uNkulunkulu, so this is a testimony really. After from 1919 up to now still together.
leli dlalathe lezingoma ezilichumi lantathu eziculwe ngendimi ezigoqela isiNdebele, isiSuthu, isiShona kanye lesiNgisi, njalo lezinye zithi Eliya, Wethembekile, Thotenda, Bhekani, Hlabelela, Vangeri, Ngipha ukukhanya, Asikho, He Leads Me, Malidunyiswe, Thotenda, kanye lale ethi Ngiphakamisela. Amalunga eqembu le The Nation Gospel ngathi uVusi Muzi Simon Dube uTsiyamo oyisizalwane selizwe leSouth Africa kanye lamadodakazi amabili kababa uChristopher Mazibuko ongumculi wezokholo odabuka eZimbabwe kodwa wayecula eseSouth Africa unqobile lo mabusi. Uncube uthi njengeqembu le The Nation Gospel balamadlala adiyali ichumi lambili yalandelwa yileli abasanda kulipheka, njalo baqale ukungcindezela ngomnyaka ka-1999 lapho abakhiphe khona idlalade elithiwa Mbulali Wenyama. Kodwa ukuphumelela bekunzima ngoba amathuba bebengawatholi kungoba bengasizo zizalwane zeSouth Africa.
Kulusibusisile sakona ukuzenzela le into singangena ngemakampanini eSouth Africa. Singabantwana balapha eZimbabwe. Singabonwa, singanakekelwa because yazi nxa uselizweni lemzini. Nxa usenza into engcono abakubhekela phansi befuna ukuthi kukhuphuka kwabo abantwana. So that's why bona singekho ku-that exposure ungasazi umangala ubana i-album ye-13.
Idlalade leli elithiwa Our Testimony likhangelelwe ukwethulwa kuZulu okuthiwa ngesilungu i-official launch esikhathini esilandela. Idlalade leli elithiwa Our Testimony likhangelelwe ukwethulwa kuZulu okuthiwa ngesilungu i-official launch esikhathini esilandelayo edolobheni lakoBulawayo. Nanti-ke leli qembu le The Nation Gospel liphuma enkundleni ngengoma ethi Wahlabelela. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Oh,
ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo kusho iqembo le The Nation Gospel elihlabela likwele South Africa bahlabela kamnandi lamhlanje kungolesihlanu siqhunze enye ingoma abadala batho kungapheliyo kuyahlola kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela hayi ke kwanele okwalamhlanje zihlobo ezithandekayo lo cina lapha uhlelo lwethu olivalelisayo sithi libele mpela viki enhle ngonto ngamile inkomo
lo sithandekile mhlanga silichiya ku studio 7 live talk